Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fuga njani zilugandaba wala mgela emsakazweni we studio 7 ngolwesi ne mhlazi ku 22 mpandula 2022 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we United Nations General Assembly e New York lamuhla
yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelele nomzima ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo hathi indlela le eyalabantu yeNATO athi naye lamla inika abanye indlela ukuthi bachaye abantu
kodwa abanye bathi bakhangelele ukuthi uMnangagwa uzaphinda amazwi akhe ajwayelekileyo awukususwa kwama-sanctions.
Uzakhuluma esola lezijeziso zenetho lezo ezethulelwa ilizwe. Ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakarhulumende lebandla leZANU-PF.
Umthethwandaba we-nomination court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election eye-insiza.
Ngalokho babesitsho ukuba ukwesaba lokwethusela kungaba khona kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana u-Augustine Gumede.
UZulu wakwaMadlambuzi ePlumtree usele ekhala ekhuza umhlola ngoba izigilamkhuba zifike komunye umuzi phakathi kobusuku zatshisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni leNew York ngolwesibili lequla elilabantu abambalwa ababalisa abaphathintambo bakahulumende abachiyeneyo kanye labantu bakhe ababili besebenzisa indizamchina yokweboleka ehlawulwa inkulungwane zamadola ngelanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi iqula leli likhulu okunganani kodwa bonke abaya emhlanganweni we-United Nations bayandise ukuphiwa inkulungwane zamadola ngelanga zivela kuhulumende. Omunye wabekade beqoqe ukutshengisela lapho uMnangagwa esehla endizamchineni egcekeni le-JF Kennedy e-New York. Umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi webandla lezombusazwe le-People's Patriotic Party utshele iStudio 7 ukuthi abanelisanga ukumbona uMnangagwa. uMnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe edaleleli ele-General Assembly ngezikhathi zantambama lamuhla. Intatheli izindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla ngakhangelele ukuthi kwethulwe uMnangagwa.
Umbono wami ngenkulumo engenziwa ngumongameli Mnangagwa enkundleni yezizwe zomhlaba iUnited Nations General Assembly uthi uzazama ukucolisa alolonge umbuso awenza kuleli lizwe abe sekhuluma langakhona ukuthi ofuna ukuzohlangela imali lentuthuko eZimbabwe ukhululekile khonoko kuthiwa iZimbabwe is open for business njalo uzakhuluma esola lezijeziso zenetho lezo ezethulelwa ilizwe. Ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakarhulumende lebandla leZANU-PF. Uzabe kusola konke khona lokho esithi kazesulwe lezo zijeziso ezibuyisela ilizwe emuva zilimaza uZulu lomphakathi weZimbabwe. Lanxa kodwa eqinisweni indaba lezijeziso ivele iqondane labona babephula amalungelo luntu kuleli lizwe. Ngibona ukuthi abezama nje ukulolonga izinto ezivele ezimadlala ezingalolongekiwe.
Saba Mkandla, nxa sikhangela uZulu weZimbabwe, umbono kaZulu engafisa ukumuzwa ekhuluma ngani uMongameli uMnangagwa.
UZulu weZimbabwe ngibona ngathi angakhangelela ukuthi aluba engumongameli oqotho oqinisekileyo, kakhulume ngokuhlonitshwa kwamalungelo abantu. Abantu bangabotshwa amahlayana, abantu bangahlukunyezwa, abantu bahlonitshwe, kube lobudlelwano obuyibona obuqondileyo phakathi kukahulumende labantu, njalo lalabo abalembono ephikisana lebandla lakhe imbono yeZANU-PF gabakhululwe, bakhuluma bakufunayo. Akula muntu owaginqula ilizwe ngokukhuluma umlomo kuphela, kugcine kusiyakhatshana le ngobana lapha emlonyeni kuyabe kungakhulunyiswana kuhle, la magama aphumayo kayisiwo. Abantu bakhangelele khona ukuthi ahloniphe umthetho womhlaba onanzelela kwehlukana kwembono yabantu. Kodwa kambone kukhuluma khona lokho, lami nje ungafana lokuthi liphupho engilalo ngohulumende engikhangelele ukuthi enze ngcono kulalokhu akwenza khathesi.
Aloke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezombusazwe, ubeqoqa le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer ubuye wakhuluma lomnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF njalo ocubungula ezombusazwe ukuze sizwe owakhe umbono ngakhangelele ukukuzwa emazwini kaMnangagwa.
Kunengi uPresident Mnangagwa alakho okunye angaza kwethula kumhlangano we-UN, ngoba umumo womhlaba nje ubona umi mazonzo unje, izinto zikhwele zaphuphuka. Asho Zimbabwe kuphela ekhangelane nobunzima, yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima, sikhangela lezinto ezikuboRussia, ukuthi iRussia labo-Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo, hathi indlela leyi eyalabadoda e-NATO athi nxa elamula enika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo, esenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So kona kwana kuyinto ephazamisayo. So uMnangagwa ulako kuningi kakhulu, isiphuma phakathi kwe-corona nale esiphuma kiyo, ilimaze kakhulu ama-economies. Into esiyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Aloke ngumnumzana Believe Gawule, ingcwethi kwezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF, ubeqoqa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba we-Nomination Court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-Insiza ngeviki ezayo. Lolu khetho luza ngemva kwelebulilima lapho ibandla le-CCC elathola izikhundla ezimbili phakathi kwezintathu ezazincintiswa. Emthethwandaba wayizolo, ibandla leZANU-PF lele-CCC yiwo wodwa azamelwa kulolu khetho. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, umnumzana Ntando Ndlela, saqala ukumbuza ukuthi kuhambe njani.
Ubaba uGumede uyi-candidate ekhethwe ngabantu bakawadi 4, uyi-candidate ebivele ikhalelwa ngabantu kuba bebefuna abamele njengojaha njengomnumzana abambone elesisindo sokuba angabamela adale inguquko lapha kuwadi 4. So sithi kuye amhlophe. Ubaba uGumede uzaqondana lokhulu ubaba uDaniel Dube omele ibandla leli elibusayo ibandla leZANU-PF. Umuntu omdala ukhulu uDaniel nguye ongene emele iZANU-PF. So ngamafitshane sithi zindala zombili, kakekho omunye osuka kwelinye ibandla. Amabandla la amancane kulolu khetho kawangenanga.
Wona umumo unjani? Siyasizwe kwesinye isikhathi nxa kuyukuthi kuza kuba lo khetho kulokuxokozela.
Umumo msakazi uthule okwakhathesi, kodwa ngendlela okwenzakala ngayo kukhanya engani ibandla leli elisavusa okwakhathesi ibandla lezanu PF liyaxokozela njalo lilobuhlungu ngendlela eladliwa ngayo ebulilima. Ngakho ke lizama ngazonke indlela ukuba lilungisise amaphutha awo lawa angasalungisekiwo. Baphithizela kakhulu izimota zabo zigcwele iward 4 yonke. Kodwa abantu bakogodlwayo bakhanya bathi hayi kwanele umbuso wezanu PF bavele sele usuthi.
Kukhetho olwedluleyo sibonile ukubana bekungani kulokunye okungazwisisekiyo okufana lokuthi abantu abaningi bebevotelwa kubethiwa bona kabazi ukuthi bazivotele. Liza kusebenzisa njani elikufundileyo?
Abantu bakugodlwayo komahlaba ayithwale balesilogani kumbe balophawu lwabo olokuthi kusasa kayidala ikwesaba votela ugodlwayo myama. Ngalokho babesitsho ukuba uwesaba lokwethusela kungaba khona, kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana u-Augustine Gumede ukuba abamele abe ngukansela wabo ku-Ward 4. Kungamalungiselele ukuba ngomnyaka lo ozayo bazabe bevotela upresident uNelson Chamisa Ward 4. Uwesaba lokwethusela kungaba khona. Abantu bakogodlwayo bazimisele ukuba bangaze kuthwe bayancediswa ukuvota, bangaze kuthwe ngabakwazi bona ukubhala kumbe ukufaka uxabo nabekwazi. Bona bazavotela iqiniso, bazavotela ikusasa engcono, bazavotela amathuba abantwababo ukuba babe lempilo engcono, bazavotela inguquko. Ukwethusela bangethuselwa konke abakufunayo abantu bezanu PF, babathengi ngayo yonke into abafuna ukubathenga ngayo. Ngoba sebeqalisile ukuholisa abantu umumbu, sebeqalisile ukuholisa abantu izinto eziningi ezingaqedakaliyo ezingadala imehluko empilweni zabantu. Kodwa abantu thina sebakhuthaza ukuthi bahambe bayethatha konke lokho okuholiswayo, ngoba kuyimali kahulumende, kuyimali yama-taxpayers, kungasimali yezanu PF. So sithi abahambe bayethatha ngobuningi babo. Yikho sithi abantu be-CCC ngababe lihlaza ngaphandle babe lithanga ngaphakathi.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseyinsiza. Kasenelisanga ukukhuluma labebandla lezanu PF, kodwa sizaqhubeka sisenza imizamo yokuthi sikhulume labo kunhlelo ezilandelayo. Kolunye udaba, izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukubuthana lamuhla esontweni yeBrethren Christ zithandazela abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababothelwa ezombusazwe. Umfundisi Milson Dlovu ongomunye wabaqoqa lomthandazo uthi abantu abaningi abamabandla aphikisayo bathwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uzulu wakwaMadlambuzi ePlumtree usele ekhuza umhlola phezu kwesehlakalo sezigilamkhuba ezifike komunye umuzi phakathi kobusuku ngolwesibili zachisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Umuzi lo osesigabeni seMkhomeni. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe amalunga alumdeni, omakhelwane batshele iStudio 7 ukuthi lesi isimanga esichiye isigaba sonke sibambe ongaphansi. iStudio 7 ithunyelwe umfanekiso kamabona kude ivideo etshengisa ukutsha okwenzakeleyo. Abantu laba babikwa befike bacela ukukhulekelwa ngubaba walapha ekhaya ebusuku, kodwa uthe esithi kenelisi kubanceda basebevuka ubhova bathungela izindlu ngomlilo kwatsha yonke impahla. Abantu balapha ekhaya babikwa besinde ngokubalekela enkambeni yamapholisa. Omakhelwane baqoqene balonda izigilamkhuba lezi umkhondo wazo waze wayaphelela emngceleni weleBotswana. Akwaziwa ukuthi kahle kahle inhloso yabantu laba ibingeyani lokuthi vele bangobani. Sizaphanda silethulele okugcweleyo ngalolu daba kwezinye inhlelo zethu ezilandelayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi izigidi zamadola ziyacathiswa esikhwameni sikahulumende kulandela ukungahlelwa kuhle kwamanombolo. Lokhu kuphume kugwalo olwalotshwa ngumgcinincwebo kahulumende u-Auditor General unkosikazi Mildred Kiri kumbiko wakhe wendleko zomnyaka odluleyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isigaba seMatabeleland North sesengezelele umhlabathi ohlanyelwe ingqoloyi lo umnyaka isuka kumahekthe afika phose inkulungwane 950 ngomnyaka odluleyo aya kumahekthe azinkulungwane ezintathu 3000 lo umnyaka. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelijike ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Studio 7. Mina wami umbono nje ukuthi khona izizwana uma kungenzeka iphume amapholisa lala kumele aphume ukuqhatshana namapholisa le-corruption. Kanti bona njengoba bayahlupheka amapholisa lala misa abantu emgwaqweni afuna imali ebantwini. Kodwa lokho befuna abantu bezame ukuthi balungise umbuso weZimbabwe ube right. Bona babhizi babupha abantu bayatshaya abantu. Kanti namapholisa linjani? Aliholi, alilalutho, ijambo leni liphelile. Kodwa abantu bazame ukuthi balungise umbuso lalo kwesimali ezizalo. Injani amapolisi?
Ukhulu bakithi, salibonani kustudio 7 sesizuke ngangena amazwi amakhulu. Hayi, ubaba lo lenkinga lo mnangagwa lo vele kufanele abotshwe ngoba nguye umuntu waqala igugura wundi kathesi warepa. So into zonke zonezo vele zinkalakata zamaphutha zonezo abantu nxa betshengisela abarayithi baqonde kakhulu. Eyi, baqonde kakhulu sibili vele lecala elikhulu kakhulu lo muntu lo.
Salibonani, salibonani Studio 7, salibonani. Hayi, thina siyaphila, siyaphila. Ngiyabingelela abalaleli beStudio 7, ngiyabingelela labo. Nina lami ngiyacela ukuthi ngabe amapholisa ayenza okomthetho, ayekelane lokubopha abantu abangela macala, babophe abantu abalamacala. Njengondodalwana wathi uChamisa kumele abulawe labasekeli bakhe, undodalwana kumele abotshwe lwana, kodwa akakabotshwa lakathesi. Asikeze ukuthi ubotshiwe kumbe uhambile emthethweni, asikezwa. Siyacela ukuthi ngabe kuyenzakala bayekele abantu abangela macala, babophe abantu abalamacala. Lawo amapholisa angabi awezanu kodwa abe ngawelizwe. Siyacela. Ngiyabonga Studio 7.
Hawu, lithona njani zintatelize? Kanti mina ngilo mbuzo lapha, umbuzo wami uthi kanti kodwa mpela ngibone kunama picture velayo umnangagwa evula amathwele, kambe kodwa mpela kanti ikhansila iyephi? Ngoba izinto zekhansila ezifanele ukuthi zivulwe ikhansila lezi amathwele. President ufanele ukuvula izibhedlela nezikolo, into eziuziyovula ithwele. Hayi bakithi, hayi bakithi, hayi lo muntu usekhulile mana. Waye benganikeza abanye ichance ukuthi abanye nje ichance igengentsha babuse, ngoba uyabona ukwenza kwakhona kusakukwenza komuntu oright. Lokhu ungaziyovula ithwele ungumongameli.
Yebo, selibinele kustudio 7, thina siyaphila. ngempela ubonela ngokuchisa hey kunzima mhlaba wonke uyachisa amakhanda konke everything isimo siyalo kuchinja sithi kumbe sibuye zimbabwe siyephuma umuntu alingekungaba ngcono because umuntu besinesukuthi uhluphe esinalo lapha egangeni sisebenza nzima siqala nzima but ngabe sithaki into ezimbabwe ngabe siyaphumula singasebenzisa isimo
ndivuka njani ndivuka njani ndivuka njani kustudio 7 bengicela ukuphawula lamba fowethu ngenzame faka umbono wami kancane ngibingelele bonke ababali bezindaba zestudio 7 ithini njani lonke into engizayicela kustudio 7 yakuqala ngeyokuthi bantu asihlonipheni istudio 7 singathethisane singaqambani ngamagama singakhombani ngeminwe le istudio yistudio yethu yokukhululeka sikhuluma imbono yethu singathethisani thethisana sibe ndomoya kankulunkulu ngoba abanye sizabe sikhuluma kodwa ukuvota singavoti lokho esithathi vote neuchamisa ngakho right yomna ngakho zakho right yomqondisi ngakho right singakhulumi njalo asikhulumeni ngomoya kankulunkulu singaqambi amabizo abantu istudio 7 yakhuluma khulumayo ngumzingaye osuka ekufanisha kula ngithi uvuka njani futhi wami sathiyo lapho emkhulumane emaqhawe lapho lokwa kwami umazisa khona lesentelufane ngithi lifuka njani lonke
leyo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Siyacela ke balaleli ukuthi lisithumele imlayezo emfitshane uze senelise ukudlala yonke elisithumela yona. Eminye isuka ibe mide kakhulu. Siyasithole eminye engama 10 minutes, 5 minutes, 8 minutes kusiya khonale. Kodwa ke ungasithumela ke a 2 minutes kumbe 1 minute uyenelisa ukuthi ukhulume konke ofuna ukukhuluma. Siyabonga. Kwezemelika, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usedlale indima enkulu ekuhlonipheni lekulondolozweni kwamalungelo oluntu ikakhulu awemihlobo elabantu abalutshwana ama-minorities ngesiNgisi. Umnangagwa wethule amazwi la izolo emhlanganweni we-United Nations obubhekane lokuhlonitshwa kwamalungelo owe-13th anniversary of the adoption of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Lamhla ke umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ohlaziya ezembusazwe umnumzana Difa Dube ukuthi uthini ngamazwi kamnangagwa awethule izolo.
Njengoba lisitsho ibala elithi amalungelo oluntu babuNkomo kunjalo okuyinto emqoka kakhulu kithi singabantu noma umnyama noma ungumhlobo bani noma uyini, kodwa ke amalungelo omuntu ayinto eqhakathekileyo kakhulu ayenza umuntu ukuthi azizwe ebelonga esizweni. Ngibe sengincipha ngibuye njalo elizweni lethu eZimbabwe ukuthi nxa sisizwa umongameli esitsho njalo kuhle ukuthi akubone njalo abekwazi ukuthi kulento ukuthiwa ngamalungelo oluntu adingakala ukuthi aqakathekiswe ebantwini bakhe. Sifisa ukuthi ngabe le ngoma leyo iyaqhubekela phambili ayikhulume njalo ayivivinye ibe yingoma iyeqiniso. Kodwa ke eZimbabwe ye nxa sibona izinto ezifana lokuqakathekisa izindimi ukukhulisa izindimi njengoba namhlanje sesibona emsakazweni sokukhulunywa isiTonga, sokukhulunywa isiVenda, kukhulunywa isiKalanga, kukhulunywa isiNdebele, kukhulunywa isiShona, kukhulunywa nesiKhiwa. Ngibona ngathi i-diversity nesiyena leyana itshengisela sobala ukuthi kule recognition yokuthi kuyaqakathekiswa indimi zabantu. Kodwa ke sibe sesibuya futhi njalo nxa sesibuya kwezinye ikakhulukazi ezomthethwandaba sibona ingathi kusasilela kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kulokuthi ezinye izinto zonakale abanye abantu sibabone betshaywa ngempama nje phezulu kwesandla okuyinto encane kodwa uthole ukuthi mhlawumbe okuya kuyinto encane kodwa mhlawumbe uthole ukuthi umuntu wenze icala elikhulu ukuthi ngabe kuthiwa kufanele ukuthi umuntu uyabhala ejele. Kodwa kube sekusithi abanye abantu njalo nxa bengawonanga icala eliyangaphi kodwa kube sekutholakala ukuthi abantu sebebolele emajele ngento engafanele. kufanelanga ukuthi ngabe babulisele emajele. Yonke into ayilinganiswe kuwo wonke umuntu waseZimbabwe baphathwe ngendlela efananayo, kungakhethelekile ukuthi wena ungubani, kungakhethelekile ibala, kungakhethelekile noma ukuthi uyinkolo yiphi, noma kungakhethelekile ukuthi ulandela liphi ibandla lezopolitiki. Nxa wonile, nxa ungawonanga, akube njalo.
Umnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Ubona ekhuluma ngani kahle kahle?
Umongameli uMnangagwa inkulumo engibona ukuthi izabe inkulumo esegudwini kakhulu, kuzabe kuyinkulumo yezitshezo zenotho. Okuyinkulumo esiyaziyo sonke ukuthi ayihlatshelwa ngabaseZimbabwe kuphela, kodwa ke ngamazwe amaningi ase-Afrika bayakhuthaza ukuthi izitshezo zenotho azisuswe. Bese kubuya njalo ngibona ukuthi enye inkulumo azabuya ayiphathe, uzaphatha njalo inkulumo yokuthi Zimbabwe is open for business. Azame ukuthi anxuse njalo azame ukuthi abakhonvinse abanye abafisa ukuthi babuye bezotshala izimali elizweni leZimbabwe ukuthi ababuye bezotshala izimali ngenxa yokuthi iZimbabwe is open for business. Ngibona ingathi yizinkulumo kakhulu azabe ukuthi uzifaka etafuleni noma ezabe ziyindaba mlonyeni enkulumeni yakhe azayibeka eMelika.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekwelebilitane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele, la ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Lingakhohlwa ke lohlelo lwe-Live Talk esilipha lona malanga wonke ngokusukisela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu ngo-8 o'clock ntambama.
Makamuyi uLucky Dube isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela.
umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York lamuhla. Umthethwandaba we-Nomination Court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-insiza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.